siyabonga Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uHerbert Chitepo kasekho
Amabank indlela yawo ukuthi babe lemali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama withdraw fees amanengi benganika abantu ama interest kuma accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzise izinsurance izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele icash ezindlini lasesikhwameni
ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka njalo sokuthwalise uzulu nzima kwezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eleMutare City emdlalweni weCastlelager Premier Soccer League lingayikatshana liza kuzwa ukuba iHarare City inqobe ngemiklomelo emingaki zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uDr. Herbert Chitepo kasekho Unkosikazi Chitepo ubhubhela mhlanje emini Yathi impi yenkululeko iqalisa ngabo 1960 Unkosikazi Chitepo wahle wabambisana lomkakhe empini wasebenza katalala okwamenza laye wahlonitshwa kakhulu ngemisebenzi yakhe engumbalisi kodwa edabuka kwele South Africa. Umongameli Robert Mugabe ubike ukuthi unkosikazi Chitepo ufunyanwe indodakazi yakhe endlini yokugezela esejonile lamhlanje emini. Ngemva kokutshona komkakhe ngo-1975, unkosikazi Chitepo waqhubeka ebambisana labanye empini yenkululeko laze lakhululwa ilizwe ngo-1980. Ngemva kokuthola uzibuse kweZimbabwe wakhethwa ukuba inkokheli wanikwa izikhundla ezimbalwa zobuphatha intambo kuhulumende njalo ubelilunga ledale lePolitbureau leCentral Committee yabandla leZANU-PF umntanake ubikwa emfumene esefile eze ukuzomthatha ukuthi amhambise emhlanganweni weCentral Committee yeZANU-PF Ukusilela kwemali emabhanga sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokuhlawuliswa imithelo eminenginengi egoqela le mchina yama ATM. Imithelo ebhadaliswa nxa umuntu engathatha imali emchineni yama ATM yandise ukuba nlutshwana kulaleyo nxa umuntu ethathe imali phakathi kwebhanga. Kodwa amabhanga amanengi abikwa esekhweze limithelo okuze kwasolwa ngusibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutjka embikwena wethule namuhla. UMangutjka uthi imithelo le egoqela ukwehlisa kwemali efakelwa nxa umuntu egcine imali ebhanga sekubangela ukuthi uZulu engasazi imali yakhe ebhanga. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uqoxele encwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana ezenotho umnumzana Masimba Kuchera
abantu bafuna ukuthi basebenzise icash kakhulu akufanele ukuthi basebenzise ezinye izindlela ezokuthenga ngazo ezinjengamakhadi lani ngoba kuyadura so i-economy yethu ubona njengani izaba lodubo kakhulu ukwedlula amanye ama-economy
Siyabona ukubana bakhona abakhala ngokuthi ukuyathatha imali ema-ATM kuyabadulela kuyabadlela imali. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-ATM?
ikhaswa lukhulu we Reserve Bank usephume njalo esuthi ukuthi ama banks indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama withdrawal fees amanengi benganika abantu ama interest kuma accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzise interest izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele icash ezindlini lasesikhwameni. So ubona njengani kumele ama banks aqalise ukuthi akhangele ukuthi bengenza njani ukuthi ba-reduce ama-fees abo abathathayo kuma-withdrawals kumbe kuma-point of sale purchases ukuze abantu babe lethemba elokuthi basebenzise ama-bank. Kathesi abantu bayisebenzisa i-cash ngoba kuthiphile ukuthi ube ne-cash yakho. Nxa ufuna ukuthenga laphana ungathenga into ye-50 cents bayakuthaja $2. Nxa ufuna ukudraw imali bayakuthaja $3. Izimali ezinjengalezo kwi-economy leyo zimali eziningi kakhulu.
Kanti vele lo yona imali ingaphi iye ngaphi kuze kube lo dubo lonolo?
Okwenzakaleyo ukuthi i-RFZ yama ukuncedisa ama-banks kuma-foreign currency accounts awo. So ama-banks sebenzisa izimali zabo ukufunda kuthiwa ngama-nostro account. Ukuthi bakwanise ukuthi babe lezimali kuma-foreign accounts, foreign currency accounts ama-banks.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa uMongameli Mgabe esithi uzasuka esihlalweni nxa ibandla lakhe lingathi kasuke, iningi lithi ukhuluma nje ngoba ekwazi ukuthi akekho ongayilokotha lindaba kuZANU-PF. Ekhuluma emhlanganweni awenze labalwa impi yenkululeko izolo, uMgabe uthe uzasuka embusweni kuphela nxa uZulu kumbe abebandla lakhe bengathi sokumele asuke. Uphinde wasola amalunga ezanu-PF alwela isikhundla sakhe esithi abanye sebeze bemfisela ukufa. Kodwa uthe kayindawo njalo usaphilile. Wengeze wathi ukulwisana lokhu kumele kuphele ibandla libambane. Emhlanganweni lo ababengabalweli bempi yenkululeko batshele uMgabe ukuthi bafuna ukufakwa esikhundleni sikahulumende esiphezulu, njalo bathe bafuna ukwengezelelwa imali abayiholayo ngenyanga. Ukuhlaziya amazwi kaMgabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Uma esithi abantu nxa bengathi kuye hayi hamba uZulu jikelele nezano la engathi hayi iphuma angaphuma usitshela ngezindlela ukuthi uyakwazi ukuthi abantu sebemtshela ukuthi isikhathi sesichayile njalo amazwi amagama njengana lawo uyathi ukuthi aseze yafika endlebeni zakhe. Siwabona insuku zonke even sekukhulunywe la abantu abanjabo umtswangwa bewakhuluma ngezindlela kodwa ngamagama njengana lawo athene sewakhuluma wabadlaza. Okwesibili yikuthi uMgabe abantu abaseceleni kwakhe laphila labo abazange bamncedisa ukuthi akhumbule isithu esithi kusina kudedelwana. Kodwa yena uyakwazi ukuthi kusina kudedelwana njalo ukhuluma konke lokhu ngoba evele esephilele evalweni lokuthi abantu bangaze bagcine bemtshele directly ukuthi phuma uhambe. Khona ukuthi seze wahlala wafika isibanga esingaka kwabangela ukuthi kuqalise ukuba nenkulumo njenganale. Inkulumo ekade ingekho some 10 years ago kuzane yakhe or singathi some 20 years ago phakathi kwebandla lakhe. Esikhanya kulezi nsuku isiyinkulumo esikhulunywa mgceke la yaseze ikhulu ukuthi xa lisithi ngihambe sengingahamba nxa linganjela. Utsho ukuthi uyakwazi ukuthi usehlale wadlulisa amalawulo sokumele ahambe kodwa usesesaba ukuthi angaphuma thini. Usebona kungcono ukuthi aqhubele esingathi ngesilungu ibhathani le ebantwini athi hayi ubani yini elingitshelayo khonokho ngoba ekwazi ukuthi kakula muntu ongaphumela egcekeni amtshele khonokho. Kodwa eqinisweni abantu kuzanuka bamfuni umuntu lo kuklie lokho.
Nxa bengamfuni kuzana uPF umhlanga njengokutsho kwakho kungani bengamtsheli pho?
Bayamesaba. Asingakulibali ukuthi esintwini kuthiwa ungakhulisa inja uyifundisa ukuthi konke okwenzayo kulungiswa ukuthi kuyikhonkothe ilume omakhelwane yenze lokhu ilume ngihlanisha iqala ukuluma abantu abakho egumeni wena umnikazi wenja ungaqalisa ukuyisola ukuthi kathi njalo eyivele injani because umgabe azebe yinto ayiyo yona lamuhla into le uyifundisiwe khula uyikhuliswe kwi-leadership yakhe kuzanu kuyukuthi vele yena u-untouchable kabuzwa lutho ngumuntu owesabekayo wakhule njalo waze wafika kwisibanga sokuthi la isezezibhilive ukuthi vele yena ungumlimi waphansi nxa esezibhilive ukuthi ungumlimi waphansi usele simo sokuthi kathi sisekwazi ukuthi angazathi ebantwini nxa lingasamfuni ngitshelani ngihambe kamasoze bamtshele bayamesaba ngoba uyakwazi bayamesaba ngezinye indlela ngathi ngesilungu he was daring them ukuthi ngifuna ukubona ongakukhuluma khonokho
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebilitani. Mhlaka 18 kulinyanga eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter Ikomiti yakwele South Africa ebihlolisisa imbangela yokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okwaqhamuka eDurban nyakenye siyethule impumela yayo. Likomiti ithole ukuthi udlakela lolu lwaqhamuka lwaqalwa ngababefuna ukuxotsha abakwamanye amazwe ababeqhuba amabhizimusi lalabo okwakuthiwa sebethethe imisebenzi ezizalwane zakwele South Africa. Kwagcina sokulezi zatho ezijiyeneyo ezagcina zibangela ukuhlaselwa kwabo bonke abavela kwamanye amazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Obekokhela ikomiti ebisenza inhlolisiso le owayengumahluli inkosikazi neVPLA uthi lobanje kwagcina sekulezi zatho eziningi-ningi ezasetshenziswa yilabo ababehlasela abakwamanye amazwe zimbili kuphele zaba yinhlansi eyalumathisa ukuhlasela lokho.
We found that the immediate cause of the violent attacks.
Sithole ukuthi imbangela enkulu eyabangela ukuhlasela lokho kwaba linyathelo labathile ababefuna ukuxosha osomabhizimusi bakamanye amazwe emalokishini.
Uthe esinye isizathu saba yilabo ababesithi abakwamanye amazwe babathathela umsebenzi kwesinye isitolo eNatali. Umbiko walikomiti uthi njalo kwehluleka kwabezindaba kubika kuhle indaba zodlakela lolu. Lakho kwamemethekisa ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi njalo lembiko yokwethusela eyayithunyelwana ngabantu kuFacebook kutshengiswa imifanekiso yabantu ababetshaywa lakho kwamemethekisa ukuhlasela lokhu. Ekuqhamukeni kodlakela lolu kwavela imbiko ethi inkulumo yenkosi uGudunzwe lithini yokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo yiyo eyabangela ukuqhamuka kwalolu dlakela. Kodwa ikomiti le ithi kayizange ibuthole lobo fakazi.
There was nobody who came forward to us even though we
Akekho oweza kithi wathi qiniso ngezwa inkosi uZwelithini ekhuluma ngase ngisukuma lami ngayahlasela abakwamanye amazwe. Akula ngisho lo yedwa owezayo loba nje zamema umuntu wonke.
Isizalwane seZimbabwe sisodwa saba ingxenye yabayisikhombisa ababulawa kulodlakela ngo-2008. Udlakela olufanayo lwedlula lemphefumulo engamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Owake waba ngusenetha edale lephalamende leMelika umnumzana Carl Levin uthi ukucunuka kukaZulu ngokuphuma kwezindaba zabacatshisa inotho yabo phandle kwamazwe abadabuka kuwo bebalekela imithelo olwePanama Papers kudala ithuba lokulungisiswa kokuchaphazwa kwemali. ELeMyanmar seliqalisile ukukhulula ihlekana lezibotshwa zezombusazwe njengokwethembisa komkhokheli webandla elibusayo u-Aung San Suu izolo. Umsakazo osakaza ngolimi lwakweleBurma ubike ukuba eLeMyanmar lenelise ukukhulula izifundi ezilwela amalungelo oluntu phose ezingamachumi ayisikhombisa lamhlanje abamele ukumiswa phambi komthethwandaba ngemva kokuvalelwa nyakenye. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
ELeNigeria lilizwe elibikwa linothe ngezemvelo labantu balo abalwela amalungelo oluntu okuvezwa yimisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezimela izifiso zikaZulu. Leli lizwe elibikwa lilakho ukuthuthuka okwamagama kwezenotho lakwezinye zonke izigaba zempilo. ELeMelika lilesifiso esikhulu sokuthi leli lizwe liphumelele. Kungaleso sizathoke selicabange ukuqinisa ukusebenzelana kwamazwe omabili ngokuvuselela i-commission eye-US Nigeria Bi-National Commission. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganeni we-commission le ngenyanga edluleyo uthe phansi kombuso kamongameli Muhammad Buhari eleNigeria lilakho ukuthuthuka ngoba ethembisa ukuzinikela kwakhe kulokhu. Njalo kungaleso sizathu eleMelika lengeze uncedo lwalo kulelo lizwe ukuze ledlule izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola lonyaka, $600 million. Iningi lale imali iza kuya enhlelweni zokuvimba kumemetheka kwemikhuhlane enjengengculaza, HIV, AIDS, uqhuqho lwemalaria kanye lofuba lwe-TB. Eyinye yayo iza kuya ekutholiseni lelo lizwe amandla kagetsi phansi kohlelo lukamongameli Barack Obama olwe-Power Africa Initiative. Lolwe Feed the Future program lokuphathisa abalimi lokuthuthukisa inhlala kahle yezagamizi zemaphandleni. Ngokusebenzelana kwamazwe omabili uKerry uthi kuzaba lokuncedisana ukuphathisa abantu abahlezi nginyakatho yelelo lizwe ababhekane lenhlupho eziningi ezidalwa yibunzima bokuqhuba inhlelo zentuthuko ngoba kulapho okubhahe khona udubo lwamalwe cacha abeqembu lebesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ngakho ke eleMelika lizancedisa eleNigeria empini le yokunqoba abeBoko Haram lokwenqabela umumo olakho kudala impi zomdeni kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kudalwa imisebenzi kanye lokuqeda ukungethembeki i-corruption.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHarare City linqobe eMutare City nge-4-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika intatheli yethu uJoseph Njanji.
Abafana beqembu leHarare City bathwele imiklomelo emithathu ngemva kokubhaxabula abakwenze iqembu leMutare City nge-4-1 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro namhla emini. Le yimiklomelo yeqembu leHarare City yokuqala kusizini yalonyaka njengoba linqotshwe nge-1 kanyalo iqembu le-Triangle ngesonto edluleyo. Ikanti iqembu leMutare City ngokwesibili ukuba litshaywe kabuhlungu njengoba ngeviki edluleyo lidliwe nge-3 kanyalo iqembu leNkezi Platinum. Kusasa ngomgqibelo iqembu leleBulawayo City lizemukela iqembu leTsholotsho enkundleni yePapa Fields. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe utshele iStudio 7 ukuba ukhangelele ukuba iqembu lakhe lithole imiklomelo yonke ekupheleni kwalo mdlalo. Njengoba belokhu bengakabi lo mklomelo ngemva kokudliwa liqembu le-FC Platinum emdlalweni wabo wokuqala ngempela viki edluleyo.
On this game, even see away, find out it's home because la ngamatepi. I think the boys is prepared. And ukuthi batsha kakutsho ukuthi kona abangeke badlale. But khona kukhanya ukuthi kona thina sesi i-pressure ikona u-Premier League sesiyijayele. because it's really a season, it's a corner and it's a very relegation. I think we'll give our best. Sidlale ukuthi singesisi win game nale.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa iqembu leHawmind ezadibana leZPC Kariba enkundleni yeWhite City, iqembu leChapongo lizadlala leWangi enkundleni yeAscot, ukuthi iqembu leDynamos lizancikilana leqembu leTriangle ngaseRovaro, ngesonto iqembu leBorder Strikers lizadlala leNtshantshu zanyakenye iqembu leChickenin enkundleni yeMandaba. Lo mdlalo uzadlalelwa edolobheni leZishabane, loba nje iqembu leBorder Strikers lingele Beitbridge ngoba inkundla yedili batsimo esetshenziswa liqembu leBorder Strikers ingakalungeli ukudlalelwa imidlalo yePSL. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala leCapes United enkundleni yeBaobab, ukuthi enkundleni yeBaba Fields iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leFC Platinum. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine.
Kuwoza Friday namhla silomfo kaChuma umduduzi Golide yena osekhiphe isingle ekhala izinyembezi ngokuthiwa nguNina Nyakenye. Kodwa uthi kayiqonda nangale simo sake kuphela lingoma. Uyiculele labanengi abangaba belahlekelwe ngonina.
Diye mama, diye mzaliwami. Diye mama, diye mzaliwami. Mama mulele anjani, mama mulele anjani, lapolele kono.
Ingomethi Diye Mama ngathi ngiyibhale ngaphinda ngayikhipha emva kokulahlekelwa ngumama wami last year ngoMashi. Bengikhulela nje wonke umuntu angaba walahlekelwa ngumzali uma wakhe ngoba kubuhlungu kahle kahle uphila ungasenayo umama empilweni, umuntu ongabika kuwo iy'nkinga uma uney'nkinga, like for especially for mina umama wami bekayi-single parent, bengithembele kuye. Engumuntu ozohamba emhlabeni wayengibize ekhulume nami lokhu nalokhu, engumuntu obalisayo kakhulu ethi mhlawumbe sosala sihlupheka noma kanjani, kodwa nje hhayi konke kuseseright, kusaqondile, akabi nenkinga te.
Ulelo lizwe mamel majunzana, mama mushele anjani, mama mushele anjani. Ulelo lizwe mamel majunzana.
Liba ngaka abantwana abasalayo?
Singu-4 khona uSisikondeni kuze mina umduduzi bese kuza uTabaka bese ugcina uDikamani. Yibo labo engithi ma ingoma iqala kho ngithi kwenzakele Tabaka mntaka mama, bese ngiqhubeka nje ngibabiza bonke bana lami.
Yini omkhumbula ngayo kakhulu umamakho okwenze wahlala phansi wayiloba lingoma?
Yeah, ngisho into indlela akhulise ngayo nje sonke single parent, donsa nzima bekafuna nje ukuthi every time afone SW.
Wamba ubalisa kululu moya wako mama, ukuze siphile kahle nathi. Wamba ubalisa kululu moya wako mama, sisiphile kahle nathi.
Okwamanje angiqala ukuthi ngidize nge-DVD mhlawumbe ekupheleni kaMay lizobe liphumile elinayo le ngoma ethi Diye Mama. Le ngoma ngiyirekhode Diye Mama because bengingafuni ukulinda isikhathi eside ngoba ngifuna ukwenza i-DVD esesengihlanganisa nezinye ezikhona. Then okwe-CD ngoNovemba ngibona ukuthi lizobe seliphumile.
Amanye amadlalade akho kanje iwaphi?
Egameni lami Mduduzi Golden the United Africans khona lithi uthando luyinkinga, bese kuze lithi wavumelani, bese kuba yolese isingle Diye Mama. Then emva kwalokho kukhona iqembu abafana bokuthula lapho engaqala khona ele ngoma enesihloko esima Africa Mash, yini engaqala ngalo kwezomculo vele ngena kwezomculo.
Abalandeli bakho ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli bami ngisho ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona iminyaka neminyaka. Namhlanje ngishonele uma wami isupport abanginikeza yona bengiduduza bekhala kanye nami, ngiyabonga kakhulu. Bakhombisa ungithanda kakhulu nesupport.
Hayi, siyabonga mfo kaChuma, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga nami inkomo.
Uzalazo umfoka chuma ngomduduzi golide nge single yakhe ethi Dear Mama evala ke uhlelo lwe Woza Friday lingayika chana sihlobo zami liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano wayizolo phakathi kwabalwa iphi enkululeko lo mongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazo omuhle olivalelisayo yimi owenu untungamilinkomo libe lobusuku obuhle.